Ngibona leyi report iqondile liqiniso nanku ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHendrietta Rushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga so kuyatshengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo yibo ke abakhiphelele igolide liphuma ngaphandle kwelizwe ikanti ilizwe-ke liyahlupheka abantu bathwele nzima kodwa-ke ama-resources abo ephuma ungekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla le-ZANU PF labakuhulumende we-ZANU PF njalo
ubona abe-ZANU PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana leleno le-TCCC zikhona izikhohlakali
hhayi kubandla le-TCCC akula sikhohlakali even esisodwa izikhohlakali zikilo ibandla le-ZANU PF ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnankagwesihlale sitho ukuthi iZANU PF nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-CIO uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu we-ZANU PF esebotshwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa be-ZANU PF yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will. Kodwa kwezanu PF asoziyafakaba khona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uzulu uhulumende ozosebenzela ilizwe lezimbabwe hhashi izikhohlakali zezanu PF esizibona zisembusweni kaphela ezilonge ezizanu PF kuyi esembusweni udaba lwenkohlakalo kalusoze lwafa lwaphela.